Soku izika disenda baku VOA Njebele.
Siyabonga Tanorno Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani isilukandaba hwelamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-14 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulandela isaziso sikahulumende kuthange esokuthi usezaqalisa ukwabela izigaba zelizwe inhlanyelo, ingcwethi kwezokulima zixwayisa ukuthi kungakhethwa na ngezombusazwe.
Njengazo zonke inhlelo zikahulumende, kulabanye abasebethatha inhlelo zikahulumende baziphendule zibe ezombusazwe.
Osakhulayo ofunda ekolitshini leNust uMswati Fortune Donga usebaze umtshina ophehla amandla kagetsi usebenzisa ingodo lamakhafitha amaplanka.
Lolu hlobo lwamagetsi kunjalo ngalazelela ukuthi kulezinto ezinjengebiomass nale nkuluma ngayo ukuthi ziningi, ziyabundant endaweni eziningi eZimbabwe lapha.
Idale lehouse elakwele Melika elicubungula udaba lomvukela wanyakenye liqalile njalo ukwemukela ubufakazi lidinga ukutshengisa ukuba umnumzana Donald Trump wajojozela umvukela.
Njalo uDonald Trump lakathesi abebandla lakhe lokho besesekhona abamsekelayo, njalo bakhona abangakuboniyo okubi akwenzayo ngoba basamela kakhulu kulokho akhangelane lakho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kulandela isaziso sikahulumende kuthange sokuthi useqalisile ukwabela izigaba zelizwe inhlanyelo, ingcwethi kwezokulima zixwayisa ukuthi kungakhethwa na ngezombusazwe lapho isinikezwa abalimi. Uhulumende uthi usethwale inhlanyelo le eziphaleni zeGrain Marketing Board ezigabeni ezigoqela elusulu eBhinga, eNkayi, eLupane njalo ledolobho lakoBulawayo, selitholile lalo ezinye impahla zokulimisa ezigoqela imvundiso. Lisalindele inhlanyelo le. Asizweni ingxoxo eyenzwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7 exoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla.
Nxa kuyilolu hlelo lwenkwasa angithi ngugajombo, angithi kufuna abantu abaseselamandla okucabanga khona lokho ukuthi bagibhe lawo magodi wenzele ukuthi baze bathole leyo nhlanyelo, ngoba abalimisi bahamba bayekhangela ukuthi ngempela amagodi lawo asekhejiwe yini ukuze umuntu athole inhlanyelo. Manje ogogo labokhulu abasemakhaya bangasenelisiyo ukwenza njalo ukugebha lawo magodi akazuzi lulo ngokokuqalo. Okwesibili, njengazo zonke inhlelo zikahulumende, kulabanye abasebethatha inhlelo zikahulumende baziphendule zibe ezombusazwe, ikakhulu njengoba nje ngomnyaka ozayo kuzavotwa. Sekuzasetshenziswa yona inhlanyelo yonale lwemvundiso leyo ukukhankasela uhulumende ukuthi khangelani uhulumende ulenzela lokhu lalokhu lalokhu. Abanye abasoze bakuthole khona lokhu. Kube sekubuya lali ndaba yokuthi kuthiwa sekuyasetshenziswa mbobulembu abantu kuzamele benze lokhu lalokhu. Kodwa imihlolo le emakhaya bazayithatha ngaphi indlela yokuxhumana emoyeni njengoba amagagasi obulembu ehlupha sengijwela khona emadolobheni lokuthiwa i-network? Bayazakwazi ukuthi benzani, baxhompa ngaphi, benzani? Ngibona nje ukuthi okunye uhulumende uzama kwenzela ukuthi abuke ukuthi yena nguhulumende wesimanjemanje, kodwa isimanjemanje sakhe angisiboni sisebenza kakhulu ebantwini, ngobana ubulembu kabubambeki. Loko kuthiwa i-network kuyadula, kwezindawo bakhwele entabeni bezihlahleni kuze bathole lobo bulembu.
Wona amalungiselelo okulima asengaphi kathesi?
Ekuhambahambeni kwami ezabelweni esengike ngakubona nje, hhayi, ngiyabona kwezinye indawo abantu bebiya intango zabo belungiselela sona isikhathi sokulima lesi, bevala izikhala ukwenzela ukuthi nxa sebelima intango zabo sezibiyiwe. Ilaba abangabe bezama uphendula, ilaba abangabe besebenzisa amathalakitha ngabe le mali. Ngathi ngihambela umunye umango wokodwa. Ngabona ayibezama sibili kodwa komila kuphenduleki njoba lelanga libuyela chisa kangaka. Le nkomo ngalesi sikhathi inkabi lezi abantu abalima ngazo lamadongo kunye sekucakile. Ngazake kube selelisa kakhulu ukuthi kulidonse ikhuba kuphendulwe umhlabathi owomileyo njengalo osukhona. Abanye balamasimu amakhulu nenhlanyelo yona leyo ebuba ligajana enikwa abantu lawona lawo manganyana avela kuhulumende kumele bengezelele. Ingaba khona kodwa ke kayiduli lo muntu phansi kanti lo hulumende layo sowavele wona abantu bakithi ukuthi ahlale ethi yabakhangeza ukuthi bamsekeleke nxa sebengenelwa indlala.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ubexoxa ecingweni lestudio 7 eseGwanda. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uphinde waxoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo, yena oxwayisa abalimi ngemihlobo ehlukeneyo enhlanyelo.
Kuqakathekile ukuthi sizilungiselele kakhulu emangweni welakithi laMandebele ukuthi sivame ukuthi izulu vele lingani ngendlela esifisa ngayo. Ngakho ke nxa sithenga inhlanyelo bakithi balimi, nxa uzimisele ukuthi uzalima umumbu, khetha inhlanyelo hayi le efuna ukuthi ibe semasimini up to 4-5 months abathi long season variety. So mina ngiyayixwayisa ukuthi kwelakithi kake sinanzelenini ukuthi sithola ama-short season kumbe medium season variety azavuthwa masinya engadinga amanzi kumbe izulu eliningi. Okwesibili kunye kumele sikunanzelele ukuthi kasibuyelenini kulezi zilimo ebezivele zilinywa ekadeni. Lapha ngikhuluma ngamabele, ngonyawuthi, siphinde sikhulume njalo ngophoko. Sorghum, pearl millet and finger millet. Ngibona ngani kuzasiza ukuthi lanxa sohlanyele sibili umumbu kodwa sihlanganise lalezi ezinye izilimo ukwenzela ukuthi lanxa umkhathi ungasabi ngalindlela ebesikhangelele ukuthi ungaba yiwo kodwa singasweli isivuno. Mphinde njalo ngixwayisa ukuthi into ezifana lamajodo, lamakhabe, lamakhomane, indumba, lakho konke nje okunye ofanana lendlubu, lamazambane, nxa umango wakini uvuma umhlabathi, kasizamenini ukuthi singahlanyela into eyodwa kuphela kodwa sihlanyele sihlanganisa. Ngesikhiwa bathi it's a risk mitigation ukuhlanganisa, ukudiversify kumbe ukuhlangahlanganisa izilimo zakho.
Kuyini uhulumende angakwenza ukuthi ancedise abalimi?
Into uhulumende angasinceda ngayo nxa ngibona mina ukuthi number one, abalimisi bethu kababahlomise ngolwazi olupheleleyo ngendawo ngendawo. Hayi ukuthi ngisenkayi bese ngithola umlimisi ongifundisa ukuthi kulinywa njani emzarabani bona bathola izulu eliningi. Sifuna abalimisi abazindawo ngendawo zethu besixwayise kuhle ukuthi ngendawo ngendawo kufanele silime njani. Okwesibili, zikhona indawo kumbe abalimi abathile uhulumende abasizayo abathola inhlanyelo lomvundiso, esami isicelo kuyabe ukuthi kazingaphuzi ifumvutsa intwasa kumbe emakhaya abantu bathi igatshompo. Ikakhulu abantu abalamasimu amancane kuyasiza khonokhyana. Sengibonile kwezinye indawo ezinjengabocholotsho sebeqalisile abantu ukugebha amagoda akhona. Yisona lesi sikhathi sokuthi abantu bezilungiselele. Ngilethemba singaba siza balo lesizini kumbe isikhathi sokulima esihle lonyaka nxa abantu bezilungiselele kusese lesikhathi.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Kulo sakhulayo umswati Fortune Donga ofunda ekolijini le National University of Science and Technology nasti kobulawayo osebaze umtshina ophehla amandla kagetsi usebenzisa ingodo lamakhafitha amaplanka. UDonga uyahlanganisa lokhu lezihlahla ezingafunakaliyo ezibulala izifuyo zingadliwa lokunye okunjengamakhafitha atholakala kumankampani abazayo abakuthi ngesilungu i-biomass. UDonga odabuka eNkayi uthi wakubona kufanele ukuthi aqale uhlelo olunje ngenxa yohlupho lwamagetsi. Ugeina kumede Saidi weStudio 7 uxhumane loDonga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Project leyi ngayiqalisa ngo-2020 during i-COVID era laphana ngiqalisa i-COVID. So into eyenzakalayo ngalenzelela ukuthi kulo hlupho lwamagetsi njengoba sikhuluma ngokuthi lo mtshina ngokwenza amagetsi for me esikuthi i-biomass. So ngananzelela kulo hlupho lwamagetsi. Kulo hlupho lwamagetsi kunjalo nganazelela ukuthi kulezinto ezinjenge-biomass yena le ngikhuluma ngayo ukuthi ziningi zi-abundant endaweni eziningi eZimbabwe lapha.
Ungasichasisela ukuthi i-biomass ivele yona iyini?
Lapho ngizuka khona eNkayi kule company eprocessor amathimba kule zihlahlakazana ama-invasive plant species. So ngananzelela ukuthi ku-community enjengaleyana eNkayi kungasetshenziswa la ama-resources enjengalo la engikhuluma ngawo i-waste yamathimba aproducer ekhampanini yona leyana eseNkayi eprocessor amathimba labo lama-invasive plant species yona lawo kunganceda ekuthini mhlawumbe ingxenye yamagetsi angabe maybe isebenza khona phana eNkayi sikwanisa ukuthi maybe siziphekele wona sizenzele wona.
Kuyini okwakwenza wacabanga waba le micabango enje ukuthi uqalise uhlelo lonolo?
Kiyo sithi khona khona necessity is the mother of invention. So ngangukuthi zonke izinto zonalezi sizibonayo radio yalesa ekiyo i-news zonalezi ama-globe ama-imota anything esikubona nje sikusebenzisa insuku zonke khona lapha kwaba khona ngenxa yokuba kudingeka ukuthi kube khona. So nanzelela ukuthi eZimbabwe lapha kulo hlupho lwamandla kagetsi amagetsi ayashota kakhulu eZimbabwe lapha singakhangela in terms of into eziyama-load shedding. Iyatshengisa ukuthi amandla kagetsi ayashota, so isikhathi esiningi kuya kule-load shedding. Ngananzelela ukuthi khona uhlupho lolu lwamagetsi nxa kungadingakala i-solution maybe engenziwa locally sisebenzisa ama-resources alocally like i-biomass njengoba ngayithinta lapha.
I-biomass le esingayithola lapha elizweni eZimbabwe inganelisa ukupheka amandla kagetsi amaningi okungakanani?
IZimbabwe i-estimated ukuthi ngaba the energy potential of over 1000 megawatts of energy. So which means that kuyakwanise ukuthi kugenerate over 1000 megawatts of amandla kagetsi from ama-biomass resources wona la esilawo eZimbabwe. Ngasenaziya lokuthi khona ilizwe liluza imali eningi every month lizama ukusecure amagetsi ngokwa importer from Mozambique, Mozambique and so on, but still ama-load shedding bakhe sibakhona. So nganaze ukuthi kule gap khonaphana kukhona okufanele kwenziwe.
Inzuzo nawo ukusebenzisa i-biogas nxa sikhangela okunye okusetshenziswayo ukupheka amandla kagetsi.
Nganazelela futhi ama-resources amaningi esiwasebenzisayo for ukujenerate amagetsi, coal, petrol, diesel and so on, they are not environmentally friendly. So ayangcolisa umphathi, umoya and so on. Njalo futhi ngokuya kwesikhathi azaphela ngama-non-renewable resources. So kuyadingeka ukuthi for ama-resources anjengawona lawo since vele kasile asizenzela into enjeyabo petrol, diesel eZimbabwe lapha. So nxa watholakala indlela elocally, ithola eyenziwe locally njalo e-friendly to environment ukuzama uku-cover that gap kungaba into enkulu kakhulu.
Lo-ke ngumswati Fortune Donga osakhulayo oqhuba izifundo ze-science ekolijini le-NUST kobulawayo. Elebotswana lithi uqakathekile ukubumba imithetho ekhuthaza ukuphatha kahle izisebenzi okugoqela ezokuza kunye le kuyindlela engathuthukisa isimo somnotho walelo lizwe. Okuningi asikuzweni kumqondisi Dube eseGaborone kweLebotswana.
Lokhu kuvezwe ngolwesithathu ngesikhathi leBotswana lisethula amanyathela elathathayo ukuthuthukisa isimo sezisebenzi kulandelwa imithetho ye-International Labour Organization, i-ILO. ELeBotswana kade liphanyeka uhlelo olutsha olwe-Labour Market Observatory kuyindlela yokufaka isikali kumango ewuthetheyo ukubona ukuthi amalungelo ezisebenzi avikelekile. Umphathi ntambo obona ezemsebenzi kweleBotswana, uNkosikazi Anna Mokgethi, uthi ilizwe lakhe lihamba phambili kuhlelo lolu uma uqhathaniswa lamanye amazwe emhlubulweni we-SADC.
The attainment of decent work for all women and men, including young people and migrant workers.
Uhlelo lokuthi kube nesimo esihle sokusebenza kubomama nabobaba ogoqela abokuza, kuqakathekile ukuthi sibe lesimo somnotho esingakhethi mhlobo.
Mokgethi uthi kuqakathekile ukuthi kuhluzwe isimo sezisebenzi ukuze kuthuthukiswe indlela abasebenza ngayo bengahlukuluzeki. Njalo uthi kuzakwenza uhulumende weBotswana abekwazi ukuthi kulezisebenzi ezinjani ukuze abekwazi ukuthi anganikeza yini amaphepha okusebenza kwabokuza.
The returns provide critical information needed to facilitate the strengthening of our labor market programs.
Kumele abaqhathi begcwalise amaphepha bawaphe uhulumende ngezisebenzi zabo ukuze sibekwazi ukuthi sinezisebenzi ezinjani, njalo kusiphathise ekupheni amaphepha okusebenza kwabokuza.
Umnumzana Sifas Chuma okukomite bumba ugwalo le-diaspora policy uthi amazwi kamphathi ntambo Mokgethi ayihlisa uvalo kunenge leZimbabwe elisebenza kweleBotswana.
Ya, amazwi akhulunywe nguminista mahle kakhulu. Ungakhangela okwenzakale eGoli kumalanga naladlulileyo kuma-migrant workers, kwenze lobani loba khona lapha eBotswana, kwenze abantu bethuka bacabanga ukuthi mhlawumbe uma kusuka eSouth Africa kuzoweza lapha. But amazwi akhe aphe isiqiniselo esihle sokuthi iBotswana has always been a very different environment in terms of abantu bokuza. Yebo, abantu abaningi bayazi ngendlela mhlawumbe engayisiyo.
Uthuma uqhubeke esithi eLeBotswana ayisilo lizwe eliphehla inzondo njengokwenzakala kwele South Africa, noma nje ilizwe ngalizwe lilengxaki zalo uma kusiza ebantwini bokuza.
Lapha oqakathekile ukuthi umuntu abe lamaphepha, nxa yonke into yakho ihlangene, akula hlupho lapha eBotswana, akula muntu ongakukhangela ngelihlo lokuthi umuntu okuza kumbe njani, akufani leGoli. So nxa lo minister ekhuluma amazwi ayamahle kangaka, kupha at least a peace of mind lokuhlaliseka ebantwini abokuza, ikakhulu amaZimbabweans, ngoba izindawo eziningi nxa kukhunywa ama-foreigners kukhangelwa kakhulu abantu abavelele eZimbabwe, abanye amazwe abakhangelwa as foreigners.
Uhlelo lwe-Labour Market Observatory lukhona emazweni atshiyeneyo kuyindlela yokuthi kubonwe ukuthi izisebenzi ezakulelo lizwe kanye lezokuza zivikelekile njalo zisebenza zikhululekile. Iningi leZimbabwe, ikakhulu emazweni angumakhelwane, bahlalela evalweni ngesikhathi kuqonga ukuthukuthela kwabokuza. Amazwe amaningi esevala amathuba okusebenza kwabokuza. Kule nani labeZimbabwe elingaphezu nje kwenkulungwane ezimbili, i-2400 ezilamaphepha okusebenza osemthethweni kweleBotswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi esinye sezigilamkhuba ebezihlome ngemibhobho zathathela imali edlula isigidi esisodwa, $1.1 million, zizisebenzi ze-ABC Auctions eHarare sidutshuliwe safa ngolwesithathu. Ezimbili zalezi zigebengu zibanjiwe zamiswa emthethwandaba izolo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe ohlangananisa nganayo iWorld Tourism Expo uhamba kuhle, njalo wabavela kwamanye amazwe bathi ilizwe leZimbabwe lilezemvelo ezibukekayo okokuthi bazazisa umhlaba wonke jikelele ngazo. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lisithumele nge-WhatsApp.
Thank you very much. much Studio 7. Thank you very much Studio 7. Mbonge labantu ke abanengi abakhuluma bekhuluma bethi hayi nathi singama political analysts nathi siya analyze ngezi indlela siyehlukana ngemibono kodwa iline iyi-1. So into engizamanje ukuthi sikhulume lapha ukuthi ayikho into engaqali kusabhuku, yonke into iqala kusabhuku ngoba kuthiwa i-crawlhead. Crawlhead is that is an English way of talking. I'm not answering anybody, but yonke into lesithupha sakho uthola ungeke vele noma uthule ufuneka usabhuku. Usabhuku is a cheap whip yento zonke. So we can nyanyisa udelela usabhuku, but I'm not talking about osabhuku bezanu. I'm talking about ama-traditional sabhuku abantu abavele bekhona. Right, sendlula lapho. Hayi bantu, into ekhona ukuthi asiqhubekeni sihlaziya ngendlela esibonisana ngakhona. Yonke into iqondile, iqonda ngokuhlanganisa imiqondo liyabuya le-answer yodwa, kodwa uma lingahlanganisanga imiqondo alibuyi ne-answer. So into engiyikhulumayo ukuthi hayi bantu, mina lezanu ngamanzi le-oil akuhlangani. Thank you very much, bye bye.
Studio 7, linjani basakazi bethu? Hayi, siyazizwa izindaba, siyakwizwa labantu bezanu people ofana labogawuli ukuthi abantu abanjani bogawuli bababuyisela intuthu kuye elizwe emuva. Ugawuli mayeza kukhanya ebhovu kaye bhovukele umuntu onjengomnankakwa, umuntu osebulile ilizwe, umuntu obopha abantu, obopha umabantu aphikisayo, kudizwakale ebhovu kakhathi yona gawule uthulani bile kuzanu pf ngoba gawula sikhundla lesikhundla. Yini into eyitholayo? Ukuthi nje kuthiwe umsekeli wezanu pf kukhonaukungakwenza uphokuhamba ubhovu kakuphela nje abantu bangathi basule umnankaka kabhovu kakuphela uthulani lomnankakalo ungatholi kakwazi ukuthi kulo muntu othi awugawule njengawo awuyayanyisa gawule mani. Angizame ukuziqoqa mani, kambe abantu bathi bedubeka ngakuuzwakala ubhovu ngosibidi uzitekile umnankaka kwasibidi. Ha, uzodila abantu bemashonalendishiwo asebesoye umnankaka kodwa noku ubhovuka kawutholi lutho. Umuntu wemoto akho nje ihambe esikontirini gawula lutho nje. Angisizile ukukhetha ama-central committee wona zange wakhethwa ngisho mani manje sikhundlela soyini ukuthi ungwezanu uphiye ngukuphi. Ha, zinuka amakhwapha mani.
Salubonani, salubonani ku-Studio 7, ilinjani? Mina igama lami ngukholisani Ncube, ngithola esigodini. Uhlupho lwami luyilolo lokuthi ngizwa bethi sebefuna ukusiqumela amawadi, baqume ama-district lapha. Angikwazi ukuthi bafuna ukwenza njani kahle kahle, kodwa into khona esiyaziyo kuhle ukuthi kuyipolitiki nje. Bazama ukuthi uyakwazi mnanga ukuthi ngiyabulala okhulu bethu labo baba bethu, abazali bethu babulawa nguye. Namhlanje sebhodi ehambe tshela abantu esibalutshwane kumele ama-constituencies aqune. Sicela ukuthi akasichazele kuhle ukuthi ukwenza njani khonokho, ubulutshwana bethu bomhlupha ngani.
Studio 7, linjani lonke izihloko zami? Ngicela ukungazitshi igama. Yemphendula linkulumo ukuthi khona ibhinga iyalungiswa. Hayi, abantu bengabi bhukubhuku, ibhinga sikuthi ilungisela ukuthi upresident ufuna amavoti. Hayi, ibhinga ilungisela ukuthi ilomkhonomi omningi abawuthola kiyo, yikho belungisa imigwaqo yokulayitsha leyo mkhonomi bewusa lapha abawusa khona. Hayi ukuthi ibhinga ilungiselela ukuthi khona kumbe kukhona khona kulantwe khona, ibhinga ilomkhonomi omningi abawutholayo lapha, so yikho belungisa imigwaqo ngesikhaphekaphi. Okwamavoti hayi kungelinye isayidi, kwamavoti kungelinye, akuhambisani lamavoti lokuzihlobo. Hayi, umkhonomi olapha ebhinga sithumacha abawubonayo abawuthola uma bepopola, yikho belungisa imigwaqo ukuthi imota zabo zihambe kahle maziyalayitsha lowo mkhonomi. Yikho engikubonayo lokho mahlabezu.
Ngisikhulile u-7 amavuko njalo. Ya, bengithanda ukuthi ke ngithi ngikhulume lo mdala okhumalo la othi khona amasobhu emashonaland avotela abantu. Enye i-speculation lamanga amanye asuka ahambelani nomuntu beli njengabantu besintwini, especially ngezibongo zethu eziqatha lesi. I don't think kulo sobhu kungavotela abantu, never in this world. Mina ngeke ngakwenza ukuvota lokuvotisa lokhu. Ambonto usobhuku yangena u-ballot box esiyavotela wena. Usobhuku of course engahamba nawe ehambe labantu bakhe kuthiwa kuyavotwa, but kangeni labo kubhokisi. Akula party enye yo-opposition engakuvuma khonokho. Angikwazi ukuthi uKhumalo that kind of information yena uyithatha kuphi. Kumbe uyabe khona emashonaleni nxa kuvotwa, engasichasisela ukuthi kubona njani khonokho kungakusenzakala. That's a highly impossible, Mr. Khumalo. Asazi ukuthi wena umbe nxasela singekhaya ngiyavota kambe ngabona ukuthi imvotele bani even unkosikazi wakho. It's so difficult ukuthi ubone uvoteleni. Ngasuka livumelene ukuthi uyavotela iparty wena oyifunayo. Afika avotela iparty ayifunayo yena. So it's not true ukuthi kuthiwa abantu kudala ababevota kusaselotswangirayi wayekwazi. Konke lokho is political propaganda efana lezana. Opho ngokamamanga zegcikeni akula muntu ongena nomunye ebhokisini. Ambondi liqiniso khonoko. Indlela izana esiyisebenzisa kahle sokurobha ngeyokuthi bethi umuntu lo kafundanga akwazi ukubhala umuyisilima ngizamvotela. That's the only way they can use. Not ukuthi usobhuku uyakuvotela. That's not true. Asoqiniso lelo baba. Hayi lapho ke hayi. Amashona amabi sibili kodwa ungafiki ukusi-extende njengakale.
Siyabingelela emsakazweni sibonge kakhulu umsebenzi. Ngithanda uPaul nje kancane indaba yamadoda lawo ezanuPF engezabe ikhulumela kakhulu. Bayikhulumela futhi zanuPF ingela ngisho leyo into ebambeka abayenzayo. Since 1980 ilizwe lelo belithe nje la e-Africa. Izizwe zonke ze-Africa bezisezimbabwe. Including lama-South Africans wona la asechuma manje. Ebekwazi ukuthatha imfundo ngapho. Njengamanje iZimbabwe sekuyinto elihlazo. Noma ukuphi nje ungathongwa eZimbabwe nje yabe sekungani ngenye indlela. Bekwa ngenye indlela. Kanti amaZimbabwe khona bafundile bale discipline. Kodwa basahlonipheki ngenxa yehulumeni yezanuPF leyabamba umbuso 1980 namanje abafuni ukuvuma ukuthi bahlulekile. Ngilethemba ukuthi lokhetho luzayo kumnyaka ozayo bavume ukuthi bazawubehlulekile ukuthi abantu bakhethe umthandayo. So mina bengicela nje ukuthi ngabe yangami amaZimbabwe nje ngaba ukubona khona ukuthi eZimbabwe ukhetho lwe-election friend phase zanuPF vele ngeke isaluwina kodwa ngeke isavuma. So bengicela ukuthi amaphatha njengabo sikhiphe usikhe bezame ukudinga ama-reforms azaba better ukuthi next year i-election ibe friend phase iZanuPF leke esikhohlweni ngayo. Kunini bakithi nkosi yami, kunini sibuswa izani isehluleka ngisho na nengane encane yabo onto iZanuPF ihluleka. I-education ayisekho, izibhedlela zikho, imigwaqo ayikho, akusela nto ekhona. Intuthuko ayikho kulela ilizwe nkosi yami. Intuthuko ekhona ekubantu, abantu abazenzela ukuzizamela ukuthi ubone mhlawumbe umuntu yakhe indlumbu, mhlawumbe umuntu ugubha umgodi. Umuntu uyazenzela yena kwayena. Uhulumeni yakho niyamcindezela. Hayi, siyabonga.
Ningabe ninjani ku-Studio 7? Ngithanda ukubingelela amaNdebele wonke nemoli zakwaNdebele umhlaba wonke nje jikelele ikakhulu labo engizalwa nabo uTryphene undaba ezinhle ubekezela uNkosi uMzingaye ayanda noAnji ngibuye ngibingelele njalo uNkosikazi nabantwana bethu uMbali uMinenhle noMbongeni ngithi nje ngayi niphile niphile bakwethu ngithanda nonke ngingakhohlwa abasakazi bethu beStudio 7 bonke ngibuye ngithi ke kumfowethu lana umakhelwane wami uThuso Khumalo ngithi mfowethu ngiyabonga kakhulu. You are making us proud. Bengicela nje bonke labantu badlalele ingoma ka Love Mama Jaivana ethi anginamali. Ngiyabonga msakazi.
Hayi, lathi siyabonga balaleli bethu ngamazwenu la elisithumele ku number ethi yona +1 202 465 0318. Hayi, sikuzwile ke mlaleli, wena ufuna uMajayivana, isikhathi ukuthi lamhlanje asikho, sizadlala ngevikezayo uMajayivana. Ekwezemelika, idalele The House elakwelemelika elicubungula udaba lomvukela wanyakenye luvumelane lamhlanje ukuthi livumelane izolo ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump kumele azohlolisiswa abuzisiswe phambi kwalo esipha ubufakazi. Leli dale liqalile njalo ukwemukela ubufakazi izolo ngemva kokuma kwamaviki ambalwa. Lifuna ukutshengisa ukuba umnumzana Donald Trump wajojozela umvukela lo owachiya abantu abayisithupha, abanye bengamapholisa befile. Hayi, isikhathi sesingasavumi ke, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ke ezinye zenhloko zendaba. Osakhulayo ofunda ekolijini leNasti uMswati Fortune Donga usevaze umtshina ophehla amandla kagetsi. njengoba ngitshilo ke isikhathi sesidliwe ngumangoye abengenelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ku www.voandebele.com. igama lami nguChris Gande, libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni, kodwa indaba ziyaqhubeka kusiswa ngo 7.